amagqwetha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethwe amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela. Elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela uMnumzana Jabulani Ndlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eNyambirai Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama-client wabo. Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchaywa kwamaloya kanye lomphakathi ngoba kusingimaloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
UNkosazana Sandra Dizwani elinye njalo igqwetha ulandisa phezu kokuthiwo ngamabhanditshi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhanditshi lele ndibophileyo litsho ukuthi asivumelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Nxa kade lilandela into athela izindaba ngamalanga aphelileyo lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende uNkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Besicela bebona ukuthi umthetho uyalandelwa ngoba kuqala phezulu kusiya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathintambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa ePolice General Headquarters lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena ohle wabaqaga beseseGreenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyathi uthembise ukufikisa lipetition kusikomitshi wamapholisa uPolice General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eyeYoung Lawyers Association of Zimbabwe YALAZ bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights leyeLaw Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapholisa kube yisimanga esikhulu njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAWU bekhweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapholisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana yesanda kwedlula. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.